VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umangalela umkakhe emapholiseni akwele South Africa.
Singazi ukuthi bona labo abathupha lelo cala kuyini exactly asebehlangane lapho, kodwa nxa kuyukuthi selimangalwe e-South Africa ukuthi ukuthi ingxebi lokunye asebehlangane lapho.
Ukuthethwa kwecala lokutshisa imota okuthiwa kwenziwa ngumnumzana Josphat Mzaca Ngulube labanye abathathu lokhe kungacaci ukuthi kuza kuvinjwa yini.
Babehanjiswe e-exclusive, basuswa from exclusive ahanjiswa e-Harare Central Police. Kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kusasa.
Izulu liwohloka elizweni lidale umonakalo, kodwa ingcwethi kwezokulima ithi seliphuzile.
Endaweni lapha abantu abade bengakadli nikhona kumbe abalima kwatsha, hayi sokulate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Icala eletheswa umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lubikwa solunikezwe amapholisa kwele South Africa lapho uChiwenga athi yikho ayefuna ukumbulalela khona umkakhe ngesikhathi egula esesibhedlela. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uChiwenga wamangalela umkakhe ngeviki edluleyo. Kambe engaba elamathuba angcono ukuthi athoniswe umkakhe kwele South Africa kulase Zimbabwe na? Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi kwezemithetho umnumzana Job Sibanda.
Nxa kunjalo abantu abaonelaneleyo abafumaneleyo bengabantu beZimbabwe bephambaniselane eSouth Africa, uzabona ukuthi yes, kwesinye isikhathi icala liyenzakala ukuthi liyenzakale eSouth Africa lithoniswe eZimbabwe ngoba iZimbabwe yiyo ezwa ubuhlungu kakhulu ngecala lona lelo liyabe lenzake. So kuleli i-case yona le esikhuluma ngayo bathi bona kuthiwa icala liyenzakala eSouth Africa kodwa alisamangalwanga eSouth Africa, kathesi selimangelwe eSouth Africa. Singazi ukuthi bona labo abacupha lelo cala kuyini exactly asebehlangane lakho, kodwa nxa kuyukuthi selimangalwe eSouth Africa ukuthi ukuthi ingxebi lokunye asebehlangane lakho, abasebekubonile bona ukuthi hayi leli cala kwakumele ukuthi vele limangalwe eSouth Africa ukuze liphumelele. So sebezama-ke ngaleyo ndlela ukuthi bakulungise khonokho okungasayenzakalanga.
Wona umthetho umvikela njani umuntu onjengomkamsekeli kamongameli welizwe? Siyabona ukubana unkosikazi Grace Mugabe umkakhe sasesihlalweni wavikelwa ngumthetho ukuthi ayethoniswa eSouth Africa. Nxa sikhangele umthetho nalo awusebenzini kobo Vice President.
Ilalo ngisakhumbula icala lelo okuthiwa wachaya untombazana lona okuthiwa wayeshizi labantu abakhe njalinjalo whatever. Lelena ungakhumbula ukuthi waclaima ukuthiwa i-diplomatic immunity. Grace Mugabe wacela i-diplomatic immunity. Diplomatic immunity isebenza ukuthi umuntu osebenzela kumbe onanzelelwa ngukhulumende welinye ilizwe ahambe kwelinye ilizwe afike khona le kuleyo lizwe lapho avakatshele khona afike aphambanise awone. So nxa yone kunjalo uma diplomatic immunity iyavuma ukuthi angaze atholiswa yilelo lizwe lapha kabeyone khona. So leli elikalo elesithule elikamary leli uzananzelela ukuthi akuna diplomatic immunity ngoba yena ngokwakho umary icala lelingokuthiwa walenza licala eligoqela ukuthi vele yena ngokwakhe wayefuna ukulimaza kumbe ukubulala umkakhe enguye uvice president welizwe leZimbabwe. So i-diplomatic immunity kayisoze isebenze khonapho ngoba i-diplomatic immunity isebenza icelwa yiZimbabwe ibe lithi umuntu lo nguye esimnike thina i-immunity lingaze lambopha lingaze lamtholi. So uChiwenga umary iZimbabwe government akunyeke imnike umary i-immunity yokuthi lingaze lamtholi.
Lo ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezomthetho obekhuluma le studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Udaba lokuthiswa kwemota esiphathamandla sebandla lezano PF olwabangela ukuvalelwa ejele kukamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu, lokhu lungaqondakali ukuthi luzathethwa nini emthethwandaba weSupreme Court lanxa umantshi owethula isigwebo esithi siwaloba amagwalo amele asetshenziswe. Ungulube labanye abathi uFortune Masuku, Melusi Moyo lo-Otilias Vanda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisithupha kodwa bakhweza lolu daba iSupreme Court ngenyanga kaLwezi nyakenye. Okwamangalisa abanye ukuthi abane abathathu laba basuswa ejele leKhami basiwa eHarare eChikurubi ngoba kuthiwa kulobufakazi bokuthi bengabulawa ejele leKhami. Sixoxe legqwetha labo umnumzana Ngqobani Sithole izolo ntambama esithi ulubhekise eHarare ukuyabonana lezibotshwa.
Anginabo ubufakazi obugcweleyo kodwa indlela engakuthola kungani kungayo yokuthi babehanjiswe eGroove basuswa from eGroove bahanjiswa eHarare Central Police. Kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kusasa.
Khona oqonda khona kuseGroove?
Ngizakuqonda khona eHarare Central ngoba ngizingani kuthiwa baseHarare Central. Ivele into engandiluhlupho kwindaba yabo ukuthi soke simelele umantshi ukuthi kuthiwa kumele avale abe agcizelele ukuthi amaphepha la awabhalayo yiwo njengoba kunjalo. Ukuthi ngathi ngesilungu proof ready into nje kuphela sibambele abafowethu ukuthi indaba yabizwakale enkantolo ephezulu.
Manje ngokubona kwakho kungathatha isikhathi esinganani nxa kuyukuthi konke sokwenzakele sokusele nje i-proof reading?
Into nje ngathi kanti kodwa nje njengoba inkosi engumantshi sithi sakhangelelawo maphepha izandla zethu zingani zibambezekile mbijana sihlala sibuza nje ukuthi kanti sokumenzani sokumenjani. And lokhu esitshelwa yena leyo into ukuthi umantshi usalikhangela lelo phepha usawabala ukuthi avumelane lalokho okusokuthayishiwe. Into nje kuphela esidanisa ukuthi hhayi into yangikhona isithethe isikhathi esingathithile. Lami okungenza ngiye khona kanye kanje ukuthi labo ngibayazi ukuthi kume njani. Ngoba abantu nje abahlezi basejele the last time I communicated with them babeseBulawayo. Sebe ngabantu nje abakhatshana so ukucommunicate wangikhona sokanti kusamane kuba.
Lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abangamalunga ebandla le-MDC abathathu abagwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka yesithupha ubekhuluma le studio 7 ecingweni elubhekise eHarare. Izulu belisina okuzwayo endaweni ezithiyeneyo kusukusela ngeviki edluleyo lachiya umonakalo kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo lapho ezinye izindlu lezakhiwo ezigcine ziphakathi kwamanzi. Kodwa ingcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Ngoma uthi lanxa lisina kakhulu izulu isikhathi sesedlule sokuthi abalimi bahlanyele yingqe iziphi izilimo.
Eqinisweni njengokubeka kwakho Chris, endaweni lapha abantu abade bengakalimi khona kumbe abalima kwatsha, hayi sokulate sebe late ukuthi bangenza lutho abangakuhlanyela ngoba izilimo eziningi nxa ungazihlanyela kathesi asoze zithole ithuba lokuthi zivuthe. Esesikukhangelele nje thina kuphela ukuthi lizancedisa emanzini okunatha kwabantu lezifuyo njalo lokuthi lotshani amadlelo enkomo kube ngcono. Kodwa zikhona indawo ebezizuze izulu ngathi nje isizini yonke amabe la khona hayi abukeka. Asokuyikuthi nje abalimi bananzelele ukuthi indawo zakhona zingadoti ngoba zingadoda kusho ukuthi umvundiso wonke ababe ufakile uzalahleka kuzamele bangene futhi bafake at least a little bit of top dressing ukuthi izilimo zabo zikwanise ukuthi zivuthwe kule.
Manje sifundo bani esingasithola ngokuphuza ukuna kwezulu lokhu nxa sikhangele iminyaka elandelayo?
Well, I think kumbalwa Chris izifundo esingazithola la. Okokuqala ukuthi bengabe bekhona abaloke bengakholwa ukuthi umumo womkhathi usuqinjile, kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi lokho abathi ngesiNgisi climate change sesiphezu kwakho, ngoba indlela izulu eseliseba khona ngalo, ubunengi balo lokuba khona kwalo akusafani lakudala. So sokufanele ukuthi izifundiswa zonke abalimisi labalimi sihlale phansi sibonisane nini ukuthi indlela esihlanyela ngayo, isikhathi esihlanyela ngaso, imihlobo yezilimo esizihlanyelayo esithi ngama-variety aloke savumelana na lo mumo esesiwukhangele ngalesi sikhathi. Okwesibili, zikhona indawo esezibe lama-drought elandelana kweminyaka eminingi. So kufanele sixwayise abantu ngendlela eqondileyo ukuthi kuzikhona indawo ekakhulu eZimbabwe okungasafanelanga vele abantu behlanyele umumo, kodwa behlanyele amabele labonyawuthi, ngoba yisona izona kuphela izilimo ezingani zingaphumelela. Bese ngicina ngokuthi laba abagcina izifuyo, kuqakathekile-ke ukuthi indlela esiphatha ngayo amadlelo kube indlela ezazivumela ukuthi nxa kufika kulesi sikhathi sibe sesilamadlelo azasincedisa ukuthi ubusika bonke inkomo zethu lezifuyo zethu zibe lokudla okupheleleyo. Akuse i-business as usual Chris, sokufanele ukuthi sonke silola amapensela yethu sifundisane nini kakutsha ukuthi siphatha njani inhlelo zokulima.
Ngamafitshane singathi umnyaka wona lo ulendlala enkulu yini njengalokhu kade ukhangelelwe kumbe sokulobubelo?
Ngingathi kulobubelo Chris ekuthini, ikakhulu indawo zeMashonaland lengxenye I think ye-Midlands lapho esikhangelele ukuthola khona umumbu wethu omnengi, ngibona ngani sebezavuna. Kodwa nxa sithi siyakhangela kwele Mathebeleland i-North le-South kanye leMaswingo lengxenye ye-Midlands, hayi kuzaba indlala ngoba abanye abaphumanga lokuphuma besiya emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, wekhuluma le Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi untombazana obentshontshe umntwana olamaviki amahlanu okuzalwa ubanjiwe ephumula watholakala elosane lolu. Lo ntombazana ubikwa waqamba amanga esithi ufuna kuphathisa unina osane olabantwana abangamaphahla, kanti yena efuna ukuntshontsha omunye wabantwana laba. Iphephandaba le-Herald lithi kulomhlangano wokuhlaziya izinqumo zentuthuko ezithathwa ngokucetshiswa komanyano we-United Nations ama-Sustainable Development Goals oyenzelwa edolobheni le-Victoria Falls. Kukhangelelwe kuba labantu abedlula inkulungwane ezintathu i-3,000. Okwamanje zulukandaba sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu. Ye, lisipha-ke imbono yenu elisithumela yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Njani walaleli Studio 7, siyabonga indawo esisinikeza zona nsuku zonke ezinye zisivula ingqondo. Sizwa manje ukukhulunywa ngekwayisha ngalitema ukuthi iyakhiwa, at least abantu bengathibelele nje bangathola ukuphila nabo. kathi esibuze egodini khona sokuthulisa inkinzakala ngoba abantu bayathi ukuthi kungena abantu beHarare yikho sifithizelwa phansi iproject ye kuzwakala sokuthula kusakhulunywa lothu ngegodini ngoba kungazwakala kuthiwa yi kungathi bayihlule ukuthi bayisukumise kwenzakalani sicela kuke sibuze ngifike lapho lapho.
Ngiyabulisa kubasakazi be-Studio 7 nakubalaleli. Lona okhulumayo ngutalenti wakwampofu ngokuzalwa ngisuka eDlombe somthanyelo. Lena into yasekhaya angiboni mina ukuthi isazolunga ongawukuthi khona khona vele isizo sakithi thina amaNdebele sincane. So noma sithi mhlawumbe siza notshintsho angeke sikwazi ukutshintsha iMatabeleland kuphela. That's why ubona vele sisokola kanjena mawuthatha ukubheka abantu abase South Africa amaNdebele bazifihla mabefika lana eSouth Africa bazenza amaZulu uyabona ongawukuthi nakhona ngeke kubasole incindezelo abanayo uyamthola. So lolu hlanga olwangakithi olwamashona lona luyaziveza noma kuphi nje thola bekhuluma nje le language yabo ongangokuthi yikubona engathi baphahlakile nje umhlaba wonke lona bagcwele nje umhlaba wonke kuyingoba vele bona abayifihli yabona.
Msakazi wami omuhle ngikhuluma ngiseJohannesburg ngiyelukwane mina iproblem egrawundi siyayibona sakhala kwedlula kwenza kwenzeka akula nto esizayithola umnangako isicelo sami ngihlela sizame ukulungisa ilizwi ephambili hhayi wesikhulu kugrawundi kuyadlula sekusuka kudala kuthi sinomkhaya manje umnangako wesikhula layo lokhu esilile siza into zosuza iy'ndaba zethu akula mnangakhoze emathebeleland sicela just sikhule siye phambili ngezimbabwe ngezimbabwe yethu ngomthokazi wethu siyakhe isiza kithi abantwana baya esikweni abafundi bayahlukutheka lokudla kukho lwesikhulu egrawundi izofika egrawundi akula nto esizoyifika egrawundi never and ever. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani ku-Studio 7 lali lonke abalaleli ngihleli ngilalele lapha abantu thina ibandla lelezanupif esithina abantu benkaya angazi ukuthi livotelwa mbani ngoba uma uphuma umgwaqo laloko obulawayo ambona ukuthi ungavoteli uhulumende yezanu ule ngqondo mpela eziphelele okunye abantu siyakhala nje kodwa aba bantu bayathakatha nje yona le mkhobo ehlupha ezikolo aba yiyo nje ehanjiswa ephalamenti yehlupha khona nje ke lokuhlupha otisha bayo nacala. Ngiyabonga iJupiter lenkayi leyo.
Hayi siyabaza sibili abantu bakithi bayakhala sibili bayakhala bakhala ngendlala bakhala ngayonke into imisebenzi ekhaya le ngekho kunento eyi-one esingayi-understandiyo thina singamaNdebele leyo ukuthi nanku lapha eBeitbridge laphayana usebenza amashona wodwa amaNdebele angokuwatholi laphana eBeitbridge ngamanye amagama kutho ukuthi amaNdebele asikwazi ukuthanyela ukuthi nje sibambe umthanyelo sithanyele but asikwazi amashona heyi hhayi kunzima nathi siyacela ngoba lathi uma uvota siyavota laphana eZimbabwe lapha so sicela ukuthi lathi besiqhashe laphana eboda lathi sikwazi ukwenza something lathi sikwazi ukusebenzela abantwana bethu. Ngiyabonga mina ngilaphana ekhezi laphaya ugama nami ngusizwe ba
salibonani baphathi be-Studio 7 untungameli inkomo uGibbs Dube Sithandekile Mhlanga Bathabile Masuku lo ntungameli inkomo mina engikhulumayo nguSipho Nyathi ngikobulawayo eSolusi University. Ngiyabonga ukuthi joina khonapha ehlelweni le-Studio 7 sike saba sonke esikhathini esiningi ngilalelayo zonke izindaba ze-Studio 7 sengikwanisa phose umnyaka olengxenye thanda ukubona ngizibike namhlanje ubona ngifisa ukubona ngibe khonapha ngilalele izindaba elizikhulumayo. Akukho okuningi okukhona but esilakho ukuthi lizwe lezinobhe zithwele nzima akula nto ezirayithi akula nto ezihambayo konke kuhlala kukhulunywa ukuthi kuyalungiswa kodwa kukaze kulunge thenda kubona sibonge indlela lesiphethe ngayo sonke isikhathi
labasakazi we-Studio 7 kanye konke labalaleli baka-Studio 7 igama lami ngucabangani Ndlovu ngidabuka echolotho esigabeni sasembalibali edibheni lembuzini ngizalwa ngusikhotha umtakasansuni ngithanda ukubingelela kakhulu umama wami ozala mina umasibanda ngibe sembingelela logogo wami unasenza kumaduma embalibali koganya. Ngithanda ukuzibingelela kakhulu izalukazi zami ezingizithanda kakhulu, ngifisa ukuba inkosi ingigcinele zona lo malumama uNgwalo engimthanda kakhulu khona ngale emapulazini komajoriki. Ngibe sembingelela ke labo makhelwane bami lapho ngiyakhe khona phetsha kwagwayi esigabeni othiwa kuselilongusteli kulobaba laphana uhlatshwayo kopeterson. Hhayi, ngiyambingelela kakhulu umdala womhlatshwayo kaye konke lo sparo wami uZulu khona ngale esitanupu kopeterson futhi laye ngiyambingelela kakhulu usparo wami uZulu khona ngale ntikanye konke kanye lo mne wethu sasuku ongusobhuku wami khona ngale elongusteli evillage 2 laye ngiyambingelela kakhulu.
Livuka njani basakazi bakastudio 7 kanye labalaleli? Bakithi, ubuhlungu esibuzwayo ngezano le ebusayo sihlukuluzeka ubusuku lemini xa sisizwa amazwi kaNelson Chamisa awukuthi kumele abantwana beZimbabwe baphume bagcwale ezitiridini be kuyisela ukutshengisela kuyinto enhle kakhulu ngoba kutshengisela sosikhali, kutshengisela ilizwi eliyabe lidinga ukuthi lilalelwe liziwe ukuthi kathi abantu laba bathini, ngoba yona izano isazi ukuthi abantu abakhuluma ngakho vele yona iyakwazi ukuthi kuyini, iyakwazi ukuthi abantu bakhuluma ngocuku, abantu bakhuluma ngokuhlupheka, abantu bakhuluma ngendlala, abantu bakhuluma ngokufa, yikho bengafuni. Siyamuzwa lo mbebathi kaka nje umuntu lowu okhuluma kubi kangaka. Ulungile nxa esithi khona i-MDC idala ukufa, ubona ngoba yibo abazabulala. I-MDC yayila sikhali, akula mntwana weZimbabwe ophethe isikhali ngaphandle kwezanu lamapholisayo lamabuthayo labasekeli bayo, yibo kuphela abantu abachitha igazi. Zanu labantu bakho, hhayi sesidiniwe ngani.
Siyabonga ke balaleli bethu ngokusithumela ke amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa ke kulabo abasilalela ku-Facebook ngoba imitshina yethu ayisebenzi kahle lamhlanje, kodwa ke hayi, siyathemba ukuba nakusasa lingasilandela ku-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kesikhangeleke idaba olwenzakala ngapha kwelemelika. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe lemelika umnumzana Joe Biden ukhanya ekhokhela kucwaningo olwenziwe edolobheni leSouth Carolina kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats ekupheleni komnyaka kusenziwa ukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kodwa umnumzana Bernie Sanders ubikwa elokhu ehahabela umthola uBiden. USanders nguye obikwa esekhokhela kucwaningo lelizwe lonke jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizala neseZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Lami sembona ngathi hayi, undoda akusahambi kuhle la umdala u-vice president. Mbona ngathi usethatha sibili lapha undoda Sanders lo, uyathatha sibili. Mbona ngathi abantu sebengathi bafuna ukuvumelana nokucabanga kwakhe lokho akucabangayo abakubiza bathi i-democratic socialism, yona le yakhe le.
Manje umbona ungani engamelana na lo mongameli Trump amnqobe?
Ya, abantu nxa bangalandela ngoba angithi khonoko lakho okuphokuthiwa democratic socialism ikwethusela. Yena kasho njalo, utsho okwakhe la akucabangayo ukuthi ufuna ukuthi izinto zijike zibe njani. Mina ngibona ngathi angamelana layo ngoba ngithi uzaletha ke manje ezinye izinto eziphathelana la khona lokho akucabangayo akubiza ngokuthi kuyirevolution. Ngoba ngathi ngiyakhangela ngibona ngathi abantu abatsha bafuna ukuvumelana laye ukuthi akube lokunye okungathi kuyaguquka kulokulokho kuzenza into ezifana nayo iminyaka ngeminyaka.
Kodwa uZulu yena mathupha singasabali abasakhulayo ubona ungani uzemukela yini indlela le efuna ukuthi uMnumzana Sanders isetshenziswe ukubusa ngayo.
Kuzamele ukuthi ahlale phansi ayichazise kuhle ukuthi utshoni konke khona lokho health for all. Ngoba mbona ngathi into enkulu kakhulu engathi iyamkhathaza engathi izamkhathaza yikuthi ubiza yona lay health for all. Kodwa kungakhangela uTrump wehlulekile in 2 years, 3 years ukuthi abe le health system yakhe. Angithi wayethena ecampaigna wathi uzahlafike masinya njalo aqhakaze lokhu i-Obamacare yamehlula. So kungathi kulokhu kunzima khonapho ngoba layekala lutho esandleni ngale. Kodwa lo uyaletha yena okwakhothi yena nayi-health for free. Ngoba akusoze laye uTrump alethe okunye okuphambeneyo. I-Republicans zazi kumajority ezibambe wonke izindlu zombili behluleka ukubuya le health care angayibiza ngokuthi Trump care namhlanje.
Lalo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas.
Super sexy black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, never slept, always feel never bad. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make that best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got straight dripping for the black magic. I got me an upgrade, cause when I'm an ex, there's a silent disease on the store and all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Wedlulo wakho asazi wakho ukuthi unjani. Hayi wami muhle ye ingoma kamsizihle isigqibeli hlelo lwethu lolamhlanje singakahlukani sesikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga umangalela umkakhe emapholiseni akwele South Africa.
ukuthethwa kwecala lokushisa imota ukuthiwa kwenziwa umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu lokhu lungacaci ukuthi luvinjwa yini ukuthi luthethwe. Izulu liwohloka elizweni lidale umonakalo, kodwa ingcwethi wezokulima ithi seliphuzile. Siludiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe kusasa njalo ngo 6:30 ekuseni.